abongi yesifike sakhuluma labo mayelana singathi ngenzuzo kumbe imiholo yabo abayitholayo. Ngiyathemba liyazi ukuthi i-economy yeZimbabwe kwalezi nsuku kayimanga kuhle, kodwa ngingathi lapho kungani bekulomsindo khona izisebenzi ezompilakahle usearch noy lase Midlands leparelenyato, but otherwise kwezinye indawo izibhedlela zonke basemsebenzini.
Ye, siyabona ukuthi ezinye izibhedlela kukhanya ngazani kule ndawo ongasasebenzi khona njengoba bekhalela umsebenzi. So kwenzakalani khona manje nxa sikhangela lezibhedlela?
Isibhedlela bengitsho ukuthi eshinoy le-Banked Hospital, Midland i-Gweru Provincial Hospital, yiko okungani bengani abayi emsebenzini. Eparelenyathwa bayasuka ekuseni bademonstrate babuyele emsebenzini, but otherwise zonke isibhedlela ezinye basemsebenzini babongi lamadokotela.
Ye, okusobala lapha dokotela Sikhosana ukuthi abantu laba bathi holo labo bafisa ukuthi bahole idola leMelika ngoba leZimbabwe seligugudeke kakhulu. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Sike saba lo mhlangano labo, abazange batsho ukuthi khona bafuna ukuthi umholo wabo ube ngama-US dollars. Bona bathe bafuna inzuzo yabo engathi ngama-health allowances abhadalwe, ayengezelelwe. So yikho esikusebenzayo kadesi, sibona ukuthi sizaphuma lani.
Kodwa libona ngazani liza kulungisa ngesiphangiphangi khonokho?
Hayi, ukulunga kuzalunga yena.
Ye, nxa usungabatshela ke odokotela khonapha njengoba sidoktora labo sebengenile konke lokhu, ungabatshelani kanye labo mongi ukuthi kuyini okwenzayo
kadesi? Angisoze ngikhulume labo through esingani intatheli izindaba. Masikhuluma labo sihleli phansi.